Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abayithoba munwe munye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Abasakhulayo bebandlale MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandlale MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park.
Ngaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathesi kuyatshisa kakhulu.
Osakhulayo owenkaya osontana u-Alet Ncube owadutshulwa ngonogada useze wakhululwa esibhedlela kodwa olunye uhlamvu lokhu lusemzimbeni wakhe.
Thina-ke njengemthakazi Public Party sizikhomithile ukuthi sizancedisana kunye nemuli lomdeni ka-Alet Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abayithoba munwe munye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula ngitsho lo yedwa obulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumahola angamashumi amabili lane kusethulwa lumbiko izolo. Bonke ababanjwe leli gcikwane babiwa belithelelwe khonapha elizweni. Abasakhulayo bebandla le-MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandla leli iHarvest House kumbe Richard Mokentswangirai House eHarare izolo ebusuku kuzandla zebandla le-MDCT. Iphephandaba lobulembu be-internet le-Zim Live lithi umgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Paul Goregore uthi babone kufanele ukuthi bahluthune lesi sigodlo ukuze inkokheli imanyane kubanjiswane ukulwisana lebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sohlangothi lwabatsha bebandla le-MDC Alliance umnumzana Happy Mojiziba utshele iStudio 7 ukuthi bamanyene abasakhulayo abakumacele wonke ebandla njengalokho okwathiwa ngumthethwandaba kwenzakale leli bandla libuyele kusimo elaliyiso ngomnyaka ka-2014. Utshiziba uthi baza kuba lomhlangano lentatheli zindaba lamhlanje esigodlweni lesi lapho abaza kubeka sobala ukuthi abafuni usetshenziswa libandla le-ZANU-PF. Ezisendaweni lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park ziqhubeka zisifa. Ngolwesihlanu ugatsha olulondoloza inyamazana lezi olweZim Parks luthi kulendlovu ezimbili ezifileyo osokwenze inani lendlovu esezifile laqansa lafika kumachumi phose amathathu 27 kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Ugatsha lweZim Parks luthi inhloliso eyenzwe enyamazaneni lezi ezifileyo itshengisa ukuthi zilegcikwane ibacteria esihanjiswe kwele Bhilitane ukuthi iyohlolisiswa imbangela yayo. Sixoxe lokansila weDede lapho okule Wange National Park umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sarubonani baraleli, mina igama lami ngukansela Torima we ward 18 ehlanganisela yona iwange national parks lapho indlovu ezifa khona into engayitsho ngeke ukuthi zingaba zibulawa lendlala zingaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathesi kuyachisa kakhulu amanzi angkona abe malutshwani ngeke ngatsho ukuthi kungaba kulabana abazingela kungekho emthetheni ngenxa yokuthi kuwukuthi yibo ama-rangers umbe ama-authorities e-national parks and wildlife kade ezakwanisa ukuthi eninike yona le information kungaba kuhamba njani but mina njengokansela ngibona ungathi nxa bekhuluma ukuthi kungaba kuligcikwani kungaba kuliciniso because sokule sikhathi ngisizwa ukuthi abafakhela inyamazana zona lezi ezinjengendlovu isayinadi sokule sikhathi kuyenzakala izinto ezinjengalezo.
Wona umumo wakhona unjani wakhona ngapho nxa sikhangele ukuthi amanzi lamadlelo akhona yini ayenyamazana zendle kakhulu zona lezi ndlovu ukuthi waseziphela ngokufa?
Amadlelo enyamazana zona lezi kakho kakahle. Chris kathesi kuwomile amanzi lawo malutshwani ukudla kwangikhona umumo wakathesi vele isihlahla sikabile amahlamvu anti uyakwazi ukuthi zona indlovu zirelaye lokudla amahlamvu zidla utshani ubomile lakanye futhi akabukho ubutshani bwangikhona so hayi umumo awumanga kakahle amanzi malutshwani the environment kayiko kakahle ukuthi ziyenelise ukuthola ukudla okwenza ukuthi zibe ziphila kahle.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila weDede ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eDede. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zogatsha lwezimparks ngalolu daba. Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili uWiseman Calvin Dube loWelcome Moyo bake babotshwa izolo ngamasotsha lamapholisa besetheswa icala lokungavali imilomo yabo ngamamask lanxa bona besithi bebezedlela. Ababili laba baze bakhululwa ngemva kokungenela komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli yebandla. Kolunye njalo udaba osakhulayo owenkayi kosontala owadutshulwa ngonogada uze wakhululwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kodwa elokhu elohlamvu enyaweni. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo saqala ngokumbuza ngokuthi kuhamba njani ngodaba luka-alert.
Ngolesihlanu lapho a-operate khona wakhutshwa uhlamvu obelusemlenzeni kwathi lolu obelusesithendeni alusakhutshwanga. Amadokotela acizelela ukuthi kawabona ubungozi balo ngoba lapho lukhona kungaba nzima ukuthi lukhitshwe kodwa nxa engaqhubeka esizwa ubuhlungu siya phambili engaphenduka azohlolwa kubonakala ukuthi lungakhitshwa kanjani. Kanti ngakwelinye icele laba abadubula u-alert bahambile ke emthethwandaba ekhezi phakathi kweviki bayaphiwa munye ngamunye 1500 bonds ibeyili yabo kusitsho ukuthi mhlaka 5 October kayona 2020 bazabuyela futhi emthethwandaba eGwanda. Thina-ke njengeMthwakazi Republic Party sizikhomithile ukuthi sisancedisana kunye nemuli lomdeni ka-alert Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi kodwa luthwalwe luveze izikliwi lezi ukuthi zigangile njalo zitholakale zijeziswa ngoba abakwenza ku-alert Ncube kwasitshengisa ukuthi laba abantu bazinyamazana njalo babengafuni ukuthi u-alert aphile kodwa babefuna ukumbulala.
Sizwa kuthiwa kulamajaha amabili awebandla leno abothiweyo. Ungasitshela ukuthi kahle kuyini okwenzakele?
Liqiniso ukuthi silamajaha amabili athi uKelvin Wiseman Dube ongu vice chairman weyouth yebandla lethu kunational kunye lowelcome moyo okhangele ngeze security kunational leadership yabatsha beMRP ababotshwe namhlanje ngehola lika 12 khonapha kobulawayo amajaha lawa angabantu azisebenzayo akade besebenzela estanding sabo khonapha kuhebeshitepo lo Sobon Street kutheke bezilibele nje bezidlela njengabantu akade besenza umsebenzi wabo abesethelekile amasotsha amathathu lamapholisa amabili asesithi kibo bababopha ngoba bengafakanga ama-mask bahluphana ke kakhulu lala masotsha lamapholisa okubangela ukuthi kuthathe imizuzu engafika amachumi amane lanhlanu behluphana amajaha la amabili kunye lamasotsha lamapholisa bezama ukubabopha kwasokusithi ke kugcinene amajaha la asevuma ukuthi hayi sizazihambela thina central la kanje bahamba e-central beqhutshwa yila masotsha amathathu lamapholisa amabili bebethesa icala lokuthi bebengagqokanga ama-mask kodwa ngakwelinye icala cele bebesidla la majaha okusimangalisayo ukuthi kathi umuntu nxa esidla kumele adle ele mask yini kumbe uyayikhipha kutheke ngemva kwemzuzu ethize ngathola ucingo lami ukuthi amajaha la asebotshiwe sakijima safika khona ngale e-central police station lapho sifike sababuza khona amapholisi e-central khona ngale ukuthi babayethesa cala bani basitshela ukuthi akula cala ababethesa lona njalo akula docket abayivulileyo kodwa bafisa ukuthi la amajaha abhadale inhlawulo ye-fine sasesisala thina ukuthi hayi akula fine abazayibhadala esikumelele kuphela ukuthi babase e-court ukuze icala labo liyethethwa khona ngale court ngoba besinanzelela ukuthi okwenze la masotsha amathathu lamaphoyisa abophe la amajaha bekuyukuthi amaphoyisa la masotsha bacele imali ye-bribe esingayithi $10 ngamunye ngamunye kusithi ukuthi bekufuna $20 kulaba ababili kodwa bala bathi akula bribe abazayikhipha ngoba bona kabalacala okubangela ukuthi lami sengifikile e-central khona phana sihluphane kakhulu lamapholisa sithi ukuthi hayi kaba bavalele bebase court nalatho kulandelayo sizopressa ama charges against ama social amathathu lama police amabili kanti ngakwelinye icele lama police azwakale ekhuluma amazwi angamahlanga kunye lamasotsha la besithi linabantu besindebeleni vele sifisa ukulithwalisa nzima liyazenzisa isiki kakhulu lina abemthwakazi
wona amalungelo kaZulu ungathi ayahlonitshwa yini lezi nsuku sikhangela ukubana kunsukwane esanda kwedlula besisizwa abantu bethwaliswe nzima abanye bethunjwa ezindlini lokunye okunjalo kuhamba njani lezi nsuku
ibandla lezanpf into okuthiwa ngamalungelo abantu vele kaliwahloniphi sizananzelela ukuthi ibandla lezanpf liqale ukungahloniphi amalungelo abantu kusukusela khona lemuva ngo-1980 lapho iZimbabwe eyayisithethe khona uZibuse sababona bengenisa umbhuqazwe behlukumeza bebulala abantu bakomthwakazi bengelacala esithi nxa sikhangele sithi bangayidlula inani elingafika i-50,000 bebabulala ngombhuqazwe igugura hundi kusitsho ukuthi kuzofika namhlanje njengoba sibone amalungelo akaZulu ephanjaniswa ikakhulu ngesikhathi lese-lockdown thina akusimangalisi njengebandla lemthwakazi e-public party ngoba iZANU-PF ayikaze yaphatha abantu ilandela umthetho kodwa ibandla elihlala lingahloniphi amalungelo abantu
lo ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa icingweni le studio 7 ekwobulawayo le yi studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usenqume ukuba umphathintambo wezomvikela unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula athathelwe iholo lakhe okwenyanga ezintathu njengesigwebo sokusebenzisa indizamtshina yebutho ukuthwala iqula lebandla le-ANC ukuthi liye eZimbabwe ukuyakhulumisana labosowabo abezanu-PF. Iphephandaba le-Sunday News lithi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luzehlisa amahola avalwa ngawo amanzi kobulawayo ngoba lusebenza gadalala ulungisisa imithombo ye Epping Forest borehole eNyamandlovu. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sayibonani donke bafakazi ngo-7 khuluma ngoNcube. Hayi mina mvumelana layo lo ukuthi econnect sisibambe inkunzi sikhangele nje egcekeni. Cela abantu beconnect beke besidedele nje kancane aloko abasenza khona basihlukumeza impela. Masihlukumeza sangathi le imlayelo yethu ingafinyelela endlebeni zabo ukuba naye besehlisela intengo yamadatha. Hayi kunzima lokho sikubona la, kunzima sivile, kunzima kubanje inkunzi egcekeni lokho kunzima sivile yabo.
Salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabonga ukungena ehlelweni olumnandi kangaka ngoba Studio 7. Hayi siyabonga noma nje siyasikhulume kungathatha imbono yethu kodwa ke siyabonga ukungena. Hayi siyalibonga kakhulu ukusikhiphela lolu hlelo luka Studio 7. News zasekhaya asizazi since 1980 asizazi news sika Studio 7 news zaseZimbabwe. Kodwa ke siyalibonga lina ngokusivulela lolu hlelo kwenzela ukuthi lathi sifike nembono esiyifaka. Hayi laphana kunzima bakithe ekhaya. Zimbabwe inzima mpela ngazi ukuthi lizwe lilomnotho omningi kumbe kanjani. Hayi abantu angazi bazaphephela kuphi, bagcwele iganga lonke le from north east south kugcwele abantu bakithi. So angazi ukuthi kungenziwa njani bakithi. Hayi angazi izani ngayenziwani bakithi.
Studio 7, hayi ndasicela umdalo nalo se-North America lo, hayi sithumela ngabe thina sicasule niyekele ukumainvayitha lapho ngakhona ukukhuluma kuhle labantu, ngakhona ukukhuluma iqiniso lobaba lo wezami lo uyabe sesishawuda ngalulwa lama-journalisti wenzelani khona
njani basakazi be-Studio 7 lonke elikhona ngapha ngasemelika. Siyalibonga ngomsebenzi omhlelisezela. Indaba esingayitholi kahle lapha ukuthi izikolo ziyavulwa yi kodwa amatisha lapha athembisa ukuthi asuza aye ezikolo. So mbona kani bona kuyahlukuluza wesa abantwana bona bevele bebehlezi 6 months bengafundi kangela ke ukudubula khona ukuthi sebezaba wes than wes ngoba ovelosekuyibo kathesi abantwana basanamfundo amakhathi nasivela zange befundi khona kwama-radio lesenakhitha zange sikubona ngoba vela sila yama-radio kulapha emakhaya. Siyacela silukhuluma endaweni nazile khona ukuthi andilungisele amatisha ayikhulu lapho baye babuyile esikolo bafundise kuze abantwana babe-right esikolo. Siye khona ngapho amahlasela esitisha sa-channel nona-channel inklinjani unasiqe usamncedisi mlilo ujike St Joseph usise uBenedict Mgwenya ungavuvuka njani into mpilo yendle kuwe sisi nisengukhanuka njani ubingelelele khona ngapho uphila nabo zithi mpilo endlekini lonke lizibambe ngoba i-COVID ngiyayibona uhulumente usevulavula mbijana asikwazi ukuzayo phambili. Sela wonke umuntu azinazele lapho ohamba khona.
Salibonani, salibonani futhi lapho bantu basakazi bonke abe-Studio 7. Ngithanda ukulibonga maqala lonke umsebenzi onomuhleli wenzayo kangaka ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngenhlelo zenu. Ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni. Ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhube le abayenzayo. Thina ngapha ehlangathini singaphegoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi silwane naso siyabuya sifuna ukuzophuthuma umuntu. Lina libabili isidede ukuthi libone ukuthi isilwane lesi singasiyenza njani. Singabaleka sikhwele phezu kwesihlahla kumbe singame isibindi silwe lesilwane seseduzana liyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana liyibuyiselana phambi ligiqana laye lisithi liyenzeni ngobhana ngoba lizadliwa lonke isilwane. Akutshoyo ukuthi hayi thina ngokwethu njengabantu bakamthwakazi asila sayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula saye saba ngaka endaweni yakithi mina ngizalwa khona eFlabuzi ithara asiyazi indawo yakithi ayizange idevelophe kusukela kudala. Sibona ukuthi kulo mgwaqo osuka endaweni okhe Westin Nicholson siye eMberengwa. So umgwaqo sowavala kusela lezi moto ezihamba lapho. Silo mgwaqo osuka eMvukhola siya endaweni yakithi ngizalwa khona eMbembezi ibridge. Kule bridge ekudala lakhulunywa ngebridge leli siseseprimary sayisesecondary sayisathatha sayisemsebenzini lanamhla liyathiwa ngalelo bridge. Kubuhlungu yithi ngoba yithi kufana ukuthi siphekelezele umuntu uyabe siya kwintombazana yakhe. uyafika yena bese ngena endlini alale wena obese usala phandle ungayazi into elandelayo. So thina sikwazi sikulandelayo vele. Kungcono ukuthi kweze politics kumbe thina njengomthwakazi vele esiphume kuzwe zabo mama makhophe labo chamisa labo labo mnangakho ngoba thina uncedo asiluboni kithi ngoba ngikhuluma la manje izulu lingana kithi lapha na endana ukuthi impembesi uyalala ungaphesheya komfula imizi yasekhaya ikhangele njengale komfula awukhona ukuya ngale ngoba umfula ugcwele amanzi egcwele izimoto zifike zijame lapho lathi abantu sime lapha abantwana besuke esikolo esekondara kithi othime kwabini efokola uthola ukuthi abantwana bonke labo balale ngani imizi beyikhangele kungelandawo ukuthi lizacapha ibridge lakho. So akulancedo thina esilutholayo akula development yabakhona kithi ngancenga ukuthi ngabe uNkulunkulu angenele elizweni lakithi njalo ngiyacela ukuthi basakaze ngicela ukuthi linanzelele inkulumo zonke kakhulu liyenzele isivakatshela lakithi endaweni eseflabhuze lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni lo ongasihluphiyo. Hhayi ngiyabonga, ngiyabonga igama hhayi nangusimoni ngiyabonga.
Sasibona amasakazi kwa-Studio 7 okhulumayo ngibizumuzi Ncube ngisetsholotsho ejowe esigabeni sikatate egulu. Ngithanda ukubonga abasakazi bethu ka-Studio 7 ngendlela abasenzela ngakhona ubuhle abasenzela bona asengathi uJehova ngababusisa ngegama likaJesu. Nabe ngithanda ukubonga abonesi ababuyile emsebenzini abantu sebeza latshwa ngokungcono ngokupheleleyo. Siyabonga lokho kuhulumente akumkhethi wabo bona ngezimpila kahle kodwa lathi besicela ukuqhatshwa sihleli nje satrena enezinto sihleza siqhatshwa besicela ubana umlayezelo wami lo ungadluliselwa phambili sihleli nje asiqhatshwa sacela uhulumende yabo
yelela zihlobo la kustudio 7 hayi namphikile umancube ekhezi kobhithi ipoint khona yebo siyayizwa indaba ebhukura wonke kuthiwa kuyagejwa amathambo mina njengathi hhayi amiyamvumela ngakho lokho avumela lakho lamhlanje siyizigoga satshaywa mina ngatshaywa nje 7 months ezithwele la manje iqolo asakhona ukuhamba umngani watshaywa eSt Joseph azwaseyobhalagwe wabuya esegula izinso engasaphilanga la manje wasithiya ngasahlupheka labantwana. So yikho loku okuthiwa kuyagijwa kwenzwana amathambo abantu thina kusizuluhlungu kakhulu nje ezindebele emandebeleni la sizuluhlungu laba abantu abathwala babulala egangeni khona le ezidube entakweni bedutula hamba bethatha ubusuku bona bazabagebhanini bayawazi amangcwaba abo kumbe bona ababayibo ababulayo bazasitshengisa bona iy'nhlobo zethu abahamba bezithatha ebusuku abayiyekele indaba le iyasithunuka amanxeba abayiyekele sibi ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Ngesikhangele esivela ngapha kwelemelika, iphephandaba le-New York Times lithi lithole ubufakazi bokuthi uMongameli Donald Trump usele minyaka eminingi engabhadali umthelo we-income tax. Leli phephandaba lithi uTrump wabhadala imali engamadola adlula kancane isikhombisa $750 kuphela kuminyaka emibili esanda kwedlula lapho esengumongameli welizwe. Kodwa kweminye iminyaka ubikwa ubengabhadali. Ngesikhathi ekhankasa ukuba ngumongameli welizwe, uTrump wenza kungakaze kwenziwe ngabancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngokungavezi imbadalo yemithelo yakhe. Kodwa uTrump utshele intatheli izindaba izolo ukuthi iphephandaba le-New York Times limqambela amanga. Kolunye udaba, igciwane le-coronavirus liqhubeka lisiba ludaba oluzaba yindikimba yokhetho ngoba uTrump uthi leli gciwane selisiya nganeno kodwa ingcwethi zempilakahle zithi akusiloqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Nxa sikhangele inamba ezikahulumende, hayi inombolo ezikahulumende ngana lo mkhuhlane we-corona kukhanya kawuyiphansi, khanya lokhu siya phambili ikakhulu emadolobheni lawo othiwa ama-inner cities lapho kulabantu abaningi abaminyene khona mhlawumbe kulabantu abansundu lama-minorities abantu abangahlali abagada amabhasi benza nje izinto zonke bendawonye abantu abaphileleyo mpilo. So awubuyeli phansi kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho ukhetho lolo futhi luphinde lo lungane luzabe lusahlulelayo nelindaba ye-corona ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-democrats ukuthi awise agenqile lo mnumzane uTrump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ukuthi ngithi hhayi ngaphakithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi, hhayi kuphezulu, yilokhu thatha sibili abantu njalo. Kodwa kusobala ukuthi abantu sebeyijayele, abantu sebeyitshanje, sebebuyela emsebenzini yabo, kodwa kwenzela ukuthi bangalambi ngoba futhi enye into ekhona i-economy, kufanele abantu baphile baziphilise. So ikho abakuzamayo futhi eyinye eyiyo into efunwa ngama-Republicans. Zakhumbula futhi labo ama-church abemabandla yibo abakhankasa kakhulu ukuthi kakubuyela emsebenzini. So ama-Republicans ayiwo alabantu be-church phakathi, so abayibo basekela futhi uMongameli Trump. So iqiniso lakhona alaziwa muntu, siphonguzwa sisizwa ngalabo ukuthi bona bathini.
Bathi bona kungaba lejekiseni engavimba ukuthi umuntu abanjwe i-coronavirus umnyaka ungakapheli. Kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba uMongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kulobu nzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngoba kuyafanele kube lo mqali wesiziba ukuthi sibone ukuthi isiziba lesi esiyivaccine sitshona kungakanani. Njalo silengwenya na ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani, ngoba lento kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa. Izabe lokho into esazanywayo ke engakabi lempumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala. Angithi yabona? Yikho laba abantu bejayele ukuthi bayeqalisa lezi zinto emazweni anjengayo se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze babona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo. So bajayele ukuthi bayetesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu baza kufambe baza kanjani. Kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo kabafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako njengalokhu abakwenzayo kwabanye abantu. So ke imbele embuzweni wakho ukuthi hhayi asikwazi ukuthi kuyoba njani ukuthi kuyozaqala isiziba ngubani kule ndawo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Namhlanje esikhangele inhloko zendaba. Abasakhulayo bebandla le-MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandla leli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandla le-MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.